soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 30 kuNcwabakazi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umeli weGlenview North edalela ePhalamende olulunga leTRCC uHappy Moore Chitsiba uvulelwe icala lokudlwengula untombazana oleminyaka yokuzalwa elishumi lasithupha 16 years. Kunanzwa usuku lokukhumbula abantu abanyamalaliswayo emhlabeni jikelele, inhlanganiso ezizimele zisithi kumele kubunjwe ikhomishini ezaphenya ukuthunjwa kukaItai Dzamara, yena oseneminyaka phose elishumi kungaziwa ukuthi watshonaphi. Abafuyi eBaytrich bakhala ngokwehla kwentengo yenkomo ngoba sesicake kakhulu ngenxa yendlala. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Umeli wesigaba seGlenview North edalela ePhalamende njalo elilunga leTRCC umnumzana Happy Moore Chitsiba namuhla uvulele icala lokudlwengula untombazana leminyaka ekuzalwa elishumi lasithupha 16. Inkundla yezimlive ibika ukuba icala leli lizaphathwa ngamapholisa enkambeni yeHarare Central, ithi njalo uChitsiba kakabotshwa. Igqwetha lemuli kantombazana lo, umnumzana Takunda Jacob, ufakazele iStudio 7 ukuthi ngempela lokho yikho esokwenzakele. Kulicala eZimbabwe kuya emacansini lowesifazana oleminyaka ephansi kwelitshumi lasitshiyangalombili 18 years. Sehlulekile ukukhuluma loChitsiba, kukanti isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengekho ehofisini. Kunanzwe usuku lokukhumbula abantu abanyamalaliswayo emhlabeni jikelele namuhla ole International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu zisithi uhulumende weZimbabwe usalomlando wokwazisa uZulu ukuthi owayekhankasela umbuso wentando kaZulu uItai Dzamara wathunjwa ngobani lokuthi usaphila na. Inhlanganiso lezi sigoqela eCrisis in Zimbabwe Coalition, Zimbabwe Lawyers for Human Rights kanye le-Amnesty International, yona ethi kumele kubunjwe ikhomishini ezimeleyo ekhokhelwa ngumahluli wenkantolo ezaphenya lolu daba. UDzamara wathunjwa eHarare libalele ngabantu abanakenelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ngesikhathi kusabusa uMoyi umnumzana Robert Mugabe ngo-2015 wanyamalala kokuphela. Abanye ababekhankasela umbuso okhululekile abanyamalalayo bagoqela umnumzana Paul Chizuze lo Patrick Nabanyama. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi umnumzana Pardon Atafumaneyi ngokuqatheka kosuku lwanamuhla.
I-International Day of Victims of Enforced Disappearance as stipulated by United Nations iqakathekile, iyasincedisa ukuthi sibe silokho sikhumbuzana ngabantu abadisappearayo singasakwazi ukuthi bacatsha bayangaphi. Sibe siloko siqoqoda, sibe loko sikhumbuzana ukuthi hayi asike si bring closure ebantwini laba, sibe kwazi singafuni nje ukuthi umuntu uyaphonga unyamalala nje njengembuzi ethiwa ihambile ayisabonakali kuhamba kwathini, ukhona okuyabe kumdlile. So kuyasincedisa sometimes siyabe sithi umuntu wabulawa kumbe kwanjani kumbe hayi enxa yomuntu wahamba waya kwelinye ilizwe kumbe hayi nxa wabulawa ungaphi bamfaka ngaphi, ukwenzela ukuthi iclosure yama-families abo aboDzamara aboChizuze labonyama labo bezuza iclosure. Iqakathekile esintwini sethu ukuthi umuntu nxa etshonile imuli yakhe laye imkhale bebekwazi ukuthi hayi sewasichiya, isizathu sakhona yilesi lalesi, kakathekile khona lokho International Day of Victims of Enforced Disappearance ayiqakathekile. It brings into light and also it helps us as a nation or as the world ukuthi sibe siloko sikhumbuza nabantu abadisappear, but also to try and bring investigation.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kubunjwe ikhomishini ezimeleyo ekhokhelwa ngumahluli ezaphenya udaba lukaZamara ukuze kwazakale ukuthi kuyini okwenzakala kuye njalo watsho naphi. Ubona uhulumende ekuvuma yini lokho?
Ngibona ngani into engaba nhle nxa uhulumende angavuma. Lapho kuzayenza ukuthi bezigeze labo izandla ukuthi hayi thina undoda lo asikwazi ukuthi kwahamba njani njengoba bekhuluma, but kuyancedisa nje to bring closure kuma victims families bona bakaZamara, ukwenzela ukuthi khona uyazi nxa umuntu edisaphile kumfuze kube le closure abantu bebekwazi ukuthi hayi kwahamba njani wathini. Khonoko nje kuyasincedisa njengelizwe, and I'm sure uhulumende anga-approacha with that idea. Angiboni ukuthi uzayala mina nxa kuyukuthi bona labo bathi kabakwazi ukuthi wahamba njani. Ama-witnesses abo nayo kumbe whatever that is there. The purpose of that commission is to try and come up with exactly ukuthi wahamba njani. So angiboni ukuthi uhulumende uzayala mina nxa bangamtshela kuhle bemcele kuhle kuza bring a closure on i-case kaZamara.
Umnumzana Pardon Tafumane iligqwetha elilwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ekwelebhilithani. Uhulumende yena uthi kakwazi ukuthi uZamara watshonaphi. Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelize eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushavano uthi sokulokuhlaliseka komnotho kulandela kwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold iZig. Kumbiko we-midterm monetary policy awethule namuhla, uMshavano uthe uZulu wamukele kuhle imali njalo uthe baza kwengeza imali emkambo wayo. Imali le isethulwa idola emelika elilodwa lalilingana lamazig alichumi lantathu 13 njalo ayikakugudeki emabhanga, kodwa emkambo wensitha idola elilodwa lemelika selithengwa ngamazig angamachumi amabili lambili 22 kusiya kumachumi amabili lasikhombisa 27. Umnumzana Mshavano wazise njalo ukuthi sebekhuphe inhlawulo yokuthumela imali engaphansi kwamadola emelika alichumi i-$10 ngenhloso yokukhuthaza uZulu ukuthi asebenzise amabhanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lulandela izinotho njalo elela amalungelo esisebenze kwinhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyananzela ukuthi kuloyo kubuye imali lentsha iZig, singathi thina imali ukuwa kwayo amandla kwekwathi kwangathi kuyama. Siyananzela futhi ukuthi le ntengo lapha nxa uthe intengo yama-price ezitolo lawo, siwananzela ukuthi hayi labe lanxa nje ungathi kwesinye isikhathi ikakhulu okwalezi suku elidakathelo ngathi kuqansile, kodwa ukuqansa kwakhona okunye okuningi kuyikugaba abantu bezitolo ukuthi umuntu uyafaka i-price yakhe nge-US dollar. Nawo nizothenga ngeswipe, uzothenga ngeZig, abakwenzayo ukuthi ababa bengasalandeli i-rate leyana efakwe RBZ ilusho besibalani. So kusenza intengo ziqase ziye phezulu.
Ibhanga le-RBZ sibone likhuluma njalo ngokuthi liza kwengeza inani leZig elitholakala elizweni njengoba abantu bemukele ukuhlela imali, likubona njani?
Sokungaba le ngozi ngoba singakhangela imbali sibuyele emuva. Uhlube sasiba lalo kubo bondi labo-RTS ukuthi sasinazele ukuthi i-RBZ yayisuke iprint imali beningi. Ngibona ungathi nxa se i-RBZ ingabuya ngaleyo ndlela, mina ngibona ngathi kule ngozi eyokuthi imali ingagcwala kakhulu ibe ningi nizike naleyo ebantwini bonke uflata. Eqinisweni sahlangana le-inflation igcine futhi siluza amandla. So ke engxenye bona be-RBZ badingele bakucabangise kakhulu ukuthi into le bayibambe kuhle ngoba bengagcwalisa leyo mali iqiniso ukuthi imali ngabanengi siqothana lempahla engxenye ezithuthwana ezithile inflation iyachaza
ukumisa ukubhadala kwama bank charges ku ma transactions wonke aphansi kwe $10 kungaphathisa uzulu na
yes sibona ngathi kuzasinetha kakhulu ngoba eqinisweni into esibulalayo kathese ema bank lapha indaba enale ama bank charges ukuthi ungafelithatha imali usudlela uthatha imali usudlela uthola ukuthi ekugcineni kwesuku umuntu imali ayiholayo phose iphose hafi yemali iqinise ithekwa ngama bank charges ngibona ngathi leyo yimove enhle kodwa ke kusiya ngezifiso zabantu bekungathi engxenye ngayo bayithe qhi yedlula $10 oku imove yakho niqondile but ngibona ngathi $10 iyabiloko incane eyokuthi izenze ukuthi engxenye lawo still abantu bangathi baloyo balokukhona nokuthile kodwa imove yabukeka sibili into enhle xa kunazela ukuthi ama bank charges abebulala abantu kodwa ke siya iRBZ ayikunazela ukuthi engxenye next time ithi qhi futhi iye phezulu kwenzela ukuthi imali zabantu ezingena ema banks ingasiphela singakholi imali nxa ivele uyihola kumbe uyifake ebank iyavelisile tax abantu bayatax nxa behola izimali manje ufike ema bank futhi labo bekuhlahleli ugcine ngayo umuntu esebenzela nje ama tax kulokuthi laye aphathe imali yakhe
ukuhlaliseka kwemali okukhulunywayo iRBZ kulakho na ukukhuthaza abanye ukuthi baqalise ukufaka izimali emabhanki
kuzabanzima lokho ukuthi abantu bafike kuleso sigaba ngoba sesikhulumile ukuqala ukuthi siloshipo lwaba bank charges okwesibili futhi esingakunanzela ukuthi imali nxa izingenile laphana abantu bakade sabasathandi kakhulu ukuba behamba besiya emabhenki besiyalayina besiyakwenzani
umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU singene kwezivela kwamanye amazwe iReuters sibika ukuthi eRussia lihlasele enye ifactory yakwele Ukraine ebusuku edolobheni leSumy kwafa umuntu oyedwa njalo walimala abayisishiyangalombili iAFP yona ithi eleIsrael selivumile ukumisa okwesikhatshana impi yalo leqembu leHamas ukuze abazempilakahle bathole ithuba lokuhlaba abantwana ijekiseni yepolio esigabeni seGaza. Izifuyo sezithengiswa ngemali ephansi kakhulu emaphandleni eBeitbridge ngoba sezicakile futhi ezinye sezisifa ngenxa yendlala. Abafuyi abaningi bathi izibaya zilakho ukuvalwa lonyaka ngoba beswela imali yokuthengela izifuyo zabo ukudla. Kubika uNgqwele Dube oweStudio 7.
Ezinye izakhamizi zikaWard 6 eTshabalalani zithi lanxa zikunanzelela ukuthi ziyaqilwa yilabo abathenga izifuyo ikakhulu inkomo, ziphoqwa isimo sendlala ukuthi zithengise ukuze zithole ukuya ethunjini futhi zithengele ezinye izifuyo zazo ukudla. Inkomo eyodwa ivame ukubiza inkulungwane zamarandi ezingaphansi kancane kwezilitshumi kusiya phezulu eBeitbridge, kodwa kulezi nsuku abafuyi bathengisa ngengcosana nje. Ucho isakhamuzi umnumzana Alfambetsi.
Ama price akhona emarketing akakho mnandi. Last year average inkomo in average cow or ewes or isiye around 4,000 to 8,000. But kathesi sesiqala kuma 2.5.
Ukuze kwenqatshelwe uhlupho lokuthengiswa kwezifuyo ngemali ephansi kakhulu, uhulumende usanda kusungula imigambo lapho athi kuzathengiselwa khona inkomo ezigabeni, ukukhuthaza abantu ukuba bathengise izifuyo ezindala kuphela lalezo ezingaphilanga kuhle ukuze bathole imali yokuthengela ezinye izifuyo zabo ukudla. Umnumzana Mbetsi uthi izifuyo sezicuba endaweni eziningi.
Lapha eMadebeleland South usually siphila ngembuzi nenkomo le, but yeah, this time kwenzeka.
Abalimi bathi ngesikhathi sendlala yanyakenye bekungcono kakhulu kubo ngoba uhulumende ubebasiza ngokudla kwezifuyo kulentengo ephansi, kodwa lonyaka abakakuboni. Lokho kutsho ukuthi abantu kumele bathenge ukudla okudulayo ezitolo lapho ibhele lotshani elilodwa elithengiswa ngamadola aseMelika asukela kwamabili alengxenye $2.50 usiya kwamahlanu $5.
Isaka lokudla okugayiweyo elilesisindo samakilogram angamachumi amahlanu 50 kg lona libiza amachumi phose amabili edola leMelika $18 kusiya phezulu. Esinye njalo isakhamuzi sika Ward 6 umzana Ishmael Siziba uthi nxa kungaselakala ongabaphathisa ngokudla kwezifuyo izibaya eziningi zizavalwa lonyaka.
Besicela loncedo ukuthi abantu bangasizama ngokudla kwenkomo. Uma kungaba le donor engasinikeza maybe 150 kg per head.
Amazwi kamnumzana Siziba agcizelelwe ngumnumzana Raymond Ndou, yena othi isimo sibi kakhulu ngoba amadlelo abo esihlaliswe abantu abakha imizi yabo. Isomiso sisitshaye kakhulu njengabalimi abafuyileyo. Siyabona malanga wonke amadlelo ayatshabalala. Besicela nje inkokheli zihlalise abantu ngendlela ezihleliweyo ukuze amadlelo angaqedwa izifuyo. Ukufuya kuqakathekile njalo kuletha imali ebantwini. Kuyafuneka ukuthi amadlelo anele. Loba nje bekhona abanye benelisa ukuthengela izifuyo zabo ukudla, abanye bathi esikhwameni akuvumi. Umnumzana Elson Moyo ngomunye wabo.
Sisela nange kathe sizabasila ndawo yokuthi sizathenga ngaphi ukudla kwenkomo ngomjongo amadle akhona sizeazi.
Umqondisi ogatsha lubona ngezokulima lenhlelo zokufuya eMathebeleland South unkosikazi Shupika Isibanda utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi uhulumende olamabhele otshani azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 azanikwa abafuyi abasebunzimeni ezansi yeMandebeleni.
Currently we have got deaths that are occurring across the province.
Ziyafa izifuyo esabelweni leMathebeleland South, ikakhulu eGwanda, iMsiza naseMzingwane. Kodwa sesithole imibiko endawo zonke ukuthi ziyafa. Uhulumende usengenele ngokuletha i-presidential feed ezanikwa lapho inkomo ezicuba khona kakhulu. Njalo izima isibheke imigodi yamanzi ezanikwa izifuyo lezi.
Uhulumende uthi sekufe inkomo ezifika inkulungwane eziyisitshiyagalolunye 9,000 lonyaka ngenxa yendlala, ikanti ezingaphezu kwesigidi 1.4 million zisengozini yokucuba. Imele iStudio 7 eBybridge, yimi uNgwele Dube.
Kweziphathelane leMelika, umsekeli kamongameli waleli lizwe njalo ozancintshisa kukhetho lukamongameli emele ibandla leDemocratic Party unkosikazi Kamala Harris uthi uzaqinisa umthetho wokwenqabela okungena kwabantu kuleli lizwe bengela maphepha njalo uzaqhubeka ephathisa ele-Israel ngezikhali. UHarris wethule amazwi la ekhuluma lomsakazo we-CNN izolo. Kwelinye icele umnumzana Donald Trump ozamela ama-Republicans uqhubeke ngomkhankaso wakhe eMichigan esola ubukhokheli bukamongameli Joe Biden lomsekeli wakhe uHarris esithi behluleka ukulungisa udaba lwemingcele kanye lomnotho. Uhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe eMelika eyisizalwane seZimbabwe umnumzana Tim Moringai.
Ukukhuluma kukamama Harris ngathiwa kusegcekeni nje ukuthi yena njoba wayengwe prosecutor in California for all those years and the prosecutor general for a state elabantu abayi 40 million abaningi bangkhona abavele eMexico, ngathiwa uyazizwisisa indaba lezo ezokucapha kwabantu abazayo. So mina engubonayo akukhulumayo lokho ngathiwa uza kubasisa ngoba sisakhumbula 3-4 months ago iDemocratic Party leRepublican Party babuya naleyo ndaba baba le bill elalifanele lipaswe ukuthi lilungise izinto zonke ze-border le-immigration. But sabona umnumzana Trump etshela abamsekelayo ku-Republican Party ukuthi bangavoteli yona leyo bill.
Kudaba le-Israeli umbiko wankosikazi Harris lewubone njani?
Indaba ye-Israel ingantwa iphuma eBhayibhelini ukuthi abazancedisa i-Israel bazaba lehlala kahle in a lot of places. So siyakwazi ukuthi ama-Western countries since 1948 khonapha babumba khona ilizwe le-Israel bethathele ama-Palestinian bathembisa bona njengelizwe le-America ukuthi bazaba ngedisa lesikhali noma anything abakufunayo ukuthi ilizwe labo lingathathwa ngabantu abePalestine ama-Iranian labanye.
Abanye abasola unkosikazi Harris bathi ngumuntu ongelelisa ukuthi akhulume kuhle nxa engela speech ayibhaleleyo, libone njani indlela ebezi iphethe ngayo.
Umama Harris has been a prosecutor for over 20-30 years, something like that. Ukuthi kakwanisa ukukhuluma with a prepared speech hayi ngamanga lawo, ngoba siyakwazi ukuthi amagqwetha vele they are very studied people, bayazi into abayikhulumayo, and they can answer questions without any prepared notes.
Umnumzana Trump la eqhubekela phambili ngomkhankaso wakhe ukuyikho lapho asola khona umnumzana Biden kanye lo umsekeli wakhe unkosikazi Harris ngodaba lwezenotho kanye lolwemingcele. Silibona njani umkhankaso kaTrump?
Umkhankaso kaTrump ngangithiwa was effective ubaba uBiden esakhona. Unkosikazi Harris esengenile ungangithiwa sokutshintshile. Ngoba abantu, yes, we say we want policies, sifuna izinto ezisebenzayo and all this other stuff, but I think njengabantu as human race sikhangela ukuthi lo umuntu usekhulile nawo mbeni usesemncinci ukuthi akwanise ukuhambisa indaba ezihluphayo zomnotho.
Umnumzana Tim Muringa ilandeleza umbusazwe eMelika, njalo uyisizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Thokazomuhle, thokazomuhle Studio 7. Ake sizwe lapha upresident wethu nangakho. Uhlale ehambile phesheya, uhlale ehambile emazweni ewesta imali zelizwe. Ngapha ayikho into aza nayo elizweni, yena uyakhipha imali elizwe, abantu ngapha babulawa indlala. Shengahle upresident onjani lo, since engenile nje sicalweni upresident uhlale ehambile, akuna nto aseke waza nayo eyiphetha. Isibhedlela zethu azilalutho, abantu bayafa. Abantu bethu bayafa, abazali bethu bayafa, akunamithi yawumele bagade. Imali lezi bazithatha ngaphi imali zogada uma befika emadolobheni bachajwa izimali futhi? So uhulumende akeke acabangele abantu, bangasicabangeli bona. Sicela kube uhulumende wabantu, hhayi lo ozibekayo. Thina sifuna uhulumende okhethwa ngabantu. So that's why ilizwe leZimbabwe liso, ngoba uhulumende okhona akusiyo uhulumende owakhethwa ngabantu, uhulumende owazibekayo yena. So sicela Studio 7 sedlulise lo mbiko ukuthi nabo babe nendlebe bazozwa, noma kodwa bengaqinisa amakhanda kodwa bazozwa. Abadala bethu bayatshona ngendaba zokuthi izibhedlela zethu azinalutho. Emathebeleland iwesa, asikwazi ukuthi thina kahle kahle sifuna owethu uzibuse noma kanjani, ngoba ayinakwa nokunakwa Emathebeleland.
Sanibonani Studio 7, sanibonani nabantu bonke elilalelayo. Hayi thina siyaziphilela. Yeah, hayi kubuhlungu nje kini yilinto siyabhokayo, i-tribalism. I-tribalism into embi kakhulu evele eza kwenza ukuthi la uzufe ungazwa ngawabona iqiniso ukuthi lingaphi. Ma singasonke singafana lalo ubaba kwakuthiwa nguJoshua Nkomo, with the one of the best people in the world.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela wakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba nomculi kamaskandi ozibiza ngegqwetha lomaskandi. Lumculi udabuka eCholocho kodwa uhlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi iloya. Nangu exoxa lo ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Mama no no dole wa emsakazweni we Studio 7 obingelelayo nguBrian ngwaNkomo ozalwa eCholocho endaweni yakwaMagabelana oyaziwa ngeGqwetha loMaskandi. Emculweni ngifike ngo-2002 senginamadlalati amathathu ne-EP.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala enkundleni zokuxhumana kuFacebook iGqwetha loMaskandi Mayeza, kuTikTok iGqwetha loMaskandi Mayeza, kuInstagram iGqwetha loMaskandi Mayeza, kuWhatsApp ngiyatholakala, iphone number zami zithi 078 10 73 232.
Abalandeli ubachiyela wapha masi?
Kubalandeli bengicela isupport kakhulu ngoba umsebenzi wami mkhiphe lonyaka 2024 muhle kakhulu. Ingoma zami ziyatholakala enkundleni zokuxhumana uma online stores zikhona, uvela utheke uti Gqwetha loMaskandi uzozithola. Ngiyacela ukuthi beyo viewer ko YouTube bezilale na ku Spotify. Ngiyabonga.
Bonge uNtungameli Nkomo obesipha uhlelo Woza Friday luyeza njalo nihlelo ngeviki ezayo. Lelandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla sixoxa ngosuku lokukhumbula abantu abanyamalalisayo emhlabeni jikelele abafana lo-Itai Dzamara. Siziphethe nezindaba ebezikhokhela umeli weGlenview North usemangalelwe ngodaba lokudlwengula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.